Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 18 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba ukuthi kube kulonke kuphunywa kungena emhlanganweni kulonke kuphikiswana ngendaba zemali. Kumele umkhulumi endakhangele abakwethu ngesikhiwa i-cost of living. Just the poverty that I'm lying and yeah, but going this with high. I want to love us in our scissors figure a landing in Ga.
In Shangani, so Emela is the seventh as Gahulumende, Apex Council. Even Lom Shangan, or Kokusan, and Otava, Lohono, Otua, Aguko, Lovella, or Lobovelo, or Pomego. Ukubotshwa kwabezanu PF lembiko yokuthi amapholisa abejojozela ukuthi kugqekezwe izidolo sokudale imibuzo eminingi ekutshengiseleni ngokungayi emsebenzini obekuselizweni kule iviki. Ngowoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho uxoxa nomculi weRumba umcebisi Chauke weqembule amathonga amahle eselilamadlalade amathathu wonke adla uBhedu. Sonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Abenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende Apex Council lamhla babe lomhlangano wokuxoxisana ngodaba lokwengezelelwa kweholo lamalunga phansi kohlelo lwe-negotiating council, kodwa akukho okubambekayo kuphume kuwo njengoba izisebenzi zisithi kazemukeli ezikunikwa nguhulumende. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentathele izindaba ngemva komhlangano wabo lomqhathi owenzelwe emahofisini eNASA, umgcini sihlalo we-Apex Council unkosikazi Cecilia Alexander uveze ukuba uhulumende wengezelele imali abekade ebanikeza yona ukuze basizakale ekuphileni eye-cost of living adjustment isukela kuzigidi ezilikhulu lamachumi ayisithupha zamadola 160 million isiya kuzigidi ezingamakhulu amathathu zamadola 300 million. Kodwa bathi akusikho abekade bekukhangelele.
This falls far short of our demand and will not restore the value of our incomes to the period before October 2018.
Le mali inlutshwana kakhulu njalo kayikuletha inguquko kuholo lethu nxa ukhangelwa udaba lokuqansa kwentengo yempahla okuqale ngomfufu unyakenye. Siza kuyakhulumisana lamalunga ethu sibathulela okuphume kulomhlangano okuyibona abazakusho ukuba kwenziweni. Nxa sikhuluma ngokungami kuhle kwezinto sikhuluma ngento ekhona. Kumele sikhulume ngokuyikho nxa ukhangelwa indlela intengo yempahla iqansa ngayo. Lokhu yikho esikwethule kuhulumende.
Will not capacitate our members in any way.
Abe Apex Council bathi imali le inlutshwana kakhulu kodwa bemkele abayiphiwa phansi kohlelo olwe cushioning allowance ngumongameli Emerson Mnangagwa athe basizakale ngayo kusukela kuyona le inyanga kuze kuyefika umbimbitho. Bathi uhulumende wenze kuhle ukubonisa ukuba uyananzelela ubunzima izisebenzi zakhe zibhekane lazo lanxa besithi inlutshwana kakhulu. Umnumzana Nkosikhona DVD isakhamuzi semzini weHarare uthi lanxa elincoma lelinyathelo elithethwe nguhulumende kumele akhangelisise akutholisa izisebenzi zakhe kube ngokuhambelana lesimo elizweni.
Uhulumende kumele ukuthi akhangele isimo lentengo yokuphila esikhona eZimbabwe. Ngoba ukuthi kube kulonke kuphunywa kungena emhlanganweni kulonke kuphikiswana ngendaba zemali. Kumele umkhulumi endakhangele abakwethu ngesikhiwa i-cost of living. Just the poverty that I'm lying and yeah, but going this with high. I want to love us in our scissors figure a land and a linga. Ngoba kubancedi ngoba kathi sikwe ukuthiwa 300 million. Ingeke kuyi 80 bond nje umuntu ngamuntu. So nje singathi imali yomchova nje naleyo ukuthi kumele abantu begade othisha abaye baye emakhaya abaye bagada khona emadorobheni okudura khona.
UDVD uthi laleyo mali okuthiwa izophiwa izisebenzi okwenyanga ezintathu ingasoke yasiza lutho ngoba intutshwana kakhulu.
Yeah, mvumelana labo kakhulu ngoba le cushioning fee ibuye ngesikhathi umongameli sekhulume ama prize amasha. Uthe sekhuluma ama prize amasha kwasokusithi laba beZimbabwe Congress of Trade Union sithi ayahlaleni phansi ngoba akusancedi ukuthi sisebenzelane. Ikuhulumeni lohlo echa khona lapho masinyo wathi icushioning fee. Nxa kuyi cushioning fee kayihlali i cushioning fee ngoba i 3 months zasesibheke yonke ngakatshintshi lutho ngombono wami. So akungeke kubasize okuya ngapi.
Abe Apex Council bathi isaziso sokukhala umsebenzi siphela mhla ka 25 Zibandlela. Lesi saziso senziwe abenhlanganiso yezisebenzi zonke eZimbabwe Congress of Trade Unions bengakaqoqi ukutshengisela kwabantu ngokungayi emsebenzini kungakenziwa. Obekhokela emhlanganweni walamhla emele uhulumende umnumzana Brito Chimbunde walile ukukhulumisana lentatheli zindaba esithi akavunyelwa ukwenza lokho. Izisebenzi zikahulumende zithi zifuna ukuba ohola imali elutshwana athole inkulungwane lamakhulu ayisikhombisa zamadola $1,700 ngenyanga. Kusenjalo abenhlanganiso yomanyano wamazwe aweEurope eye-European Union basole ukusetshenziswa kwamandla okudlulise amalawulo ngabezomvikela lamapholisa ngesikhathi uZulu etshengisela okuqoqwe ngabe-ZCTU. Abe-EU bathi uhulumende weZimbabwe kumele enze inhlolisiso phezu kokutshaywa kukaZulu ngesikhathi sokutshengisela kanye lodaba lokuvalwa kobulembu be-intanethi wamagagasi nguhulumende. Bathi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende loZulu kuguqulwe imithetho encindezela abantu besithi udaba lweZimbabwe lokukhankasela osomabhizimusi ukuba bazesungula amabhizimusi abo kuleli kungaphumelela kuphela nxa lokhu kuthe kwenziwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ukubotshwa kwamalunga ebandla leZANU-PF lembiko yokuthi amapholisa abejojozela uZulu ukuthi agqekeze izitolo sokudala imibuzo eminingi ekutshengiseleni obekuqoqwe ukuthi abantu bengayi emsebenzini kodwa kwaqhamuka ubudlangudlangu. Kanti vele kungabe kuhamba njani? UChris Gande weStudio 7 uyalandisa.
Izitolo eziningi ikakhulu emalokitshini akobulawayo sezibethwa ngumoya ngemva kokugqekezwa ngabantu kade betshengisela. Umbuzo wakuqala ngothi amapholisa kungani engavikelanga lezi zitolo. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umongameli webandla le-MDC, umnumzana Nkululeko Sibanda uthi sokuvela izibonelo ezikhomba ukuba ubudlwangudlwangu obukade bukhona ekutshengiseleni lokhu buqoqwe libandla elibusayo eleZANU PF.
Wena ukusegcekene ukuthi ngemvana ukuthi kube nokutshengisela lokhu umnangagwa lo Army General uChiwengwa bakuplana kuhle kuhle ukuthi bona bazathumela abantu babo ukuthi bayegqekeza izinto izitolo baba ngumsindo ukwenzela ukuthi amasotsha abengagqokanga ama-uniform abesethwadula abantu sokusithi ngemva kokuthi sokusebusuku sokubuya amasotsha lezigqoke sengena ezinhlangothini emizini yabantu entshontsha futhi njalo etshaya abantu ngendlela efanelayo naleyo.
EHarare kulabasakhulayo bebandla leZANU PF ababotshiweyo betheswa icala lokutshisa ibhasi. Lokhu kufake sobala imicabango yabanye eyokuthi kulesandla sebandla leZANU PF kubudlwangudlwangu obukade busenzakala. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele uthi akusathandabuzwa ukuthi ibandla lezanu PF belingemva kwobudlwangudlwangu obuqhamukileyo.
Kwenze kumele sizibuze ukuthi ngabantu abazenzeleyo bodwa yini kumbe bekule sandla esinye esicatshileyo. Yimbuzo abantu abathi nxa singathi ngesilungu when the dust is settled, kumele sizibuze ukuthi kade kuhambe njani. Kuzana ngemntu eHarare bekuthiwa kula bantu bezanu ababotshiweyo nabo besemsindweni nalawo betshisa amabhasi. So kunenge okunye okuzaphumela egcekeni ngokuya kwesikhathi. Kuzana ngemntu amashopu bevaliwe, amashopu nala amaningi, but bekuthiwa le ndlela ukuthi abantu bahamba besa aha iminyango yonke into yena. So konke kono kuyajengisa nje ukuthi ikhona into engabangi.
Eminyakeni yabo 1980 kwabulawa abamhlophe abayisikhombisa abokuza njengendlela yokuthumela amasotsha ngesikhathi segugurawundi. Abanye bathi ubudlwangudlwangu obukade busenzakala kulezi nsuku bufana lalokho okwenziwa ngesikhathi segugurawundi ukuze uhulumende athole isizathu sokungenela uZulu ambhaxabule abanye bebotshwa. Omunye umbuzo osukhona kathesi ngothi sokulembono etshiyeneyo yini kubandla leli elaziwayo ukuthi lilamaxuku amabili, iLacoste esekela umnumzana Mnangagwa le-G40 eyayisekela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Sibuze uNdebele umbuzo lo.
Yikho okulo mbuzo engathi kungaba nzima ukuthi siyiphendule nalowo ukuthi kube kungabantu abanjani, but ngokuya kwesikhathi I think abantu bazamele bezame ukuhluzisile ukuhluza sibintela leyo beyikhangelisise ukuthi kathi vele okubangele ukuthi abantu begcina bentshontsha kuyini. Maningi ama-stairway ajali kwenzakale eZimbabwe, but awukaze kube lokuntshontsha okwenzakele njengakathesi, ngoba mbona ukuthi emalokishini ikhona ishopu nje leyi-one eseleyo ingazange yagqekezwa. Ukusuzibuza ke ukuthi kanti amapholisa wena ayebengaphi, behluleke ngani ukuthi bona bebavimba abantu laba ngesikhathi besenza khonokho.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwengwa onguye osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe ubikwa ekhulule umkhokheli wabasakhulayo kubandla lezano PF umnumzana Godfrey Gomwe ngemva kokubotshwa edubule abantu ababili kade betshengisela. Isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Sibanda uthi lokhu kutshengisa ukuba abasekeli bebandla lezanu PF babambene njalo bebesebenza ngokuqondiswa kukaChiwenga owayengumkhokheli webutho.
Abantu bezanu ababotshiweyo basebenzele ndawonye lebutho, basebenzelana njalo ndawonye loMnangagwa loChiwenga ukuthi bayenze ubudlwangudlwangu lokuntshontsha. Kuthiwa into ababeyizontshile yabe iyimbadalo yabo. Ngakho siyakubona ukuthi kusegcekele ukuthi kade kudingakalani lapha njalo lokuthi kade besenzani. Phela labanye ababotshiweyo batholakele kubulawayo ukuthi bebenezithupha zokuba ngamasotsha kodwa bebotshwe betshontsha.
Inhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU eyiyo eqoqe ukutshengisela lokhu kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota lokonakala komnotho elizwe ithi ibingathanga uZulu angene ezitaladeni. Umgcinisihlalo we-ZCTU esigabeni se-Western Region umnumzana Ambrose Sibindi uthi isandla sezanu PF siyakhanya ebudlwangudlwangwini obenzekeleyo elizweni.
Inkuthazo ayisegcina ukuthi abantu leyi ukuthi awungenele umuntu kahlale endlini yakhe. Sonke sesibukhole ukuthi nxa sokulabantu bezanu PF ababotshiwe betshisa izimoto abaye betshontshe emagros. Siyabona ukuthi izanu PF ibisibona ukuthi abantu bezimbabwe balalele lokho esifuna bakwenza bakwenza kahle. So-ke izanu PF siyakwazi ukuthi vele iphila ngokuthi yenze lokho ukuthi ayikungenele ukuthi ayi-infiltrating ngesithiwa. So-ke bese befuna ukuthi bayi-infiltrate i-process le besiyenza ukuthi kukhanye ungathi thina besiza abantu ibe sesikhoze ukuthi ube nokudlwangudlwangu. Kodwa sibonge inkosi ngoba sokusegcina ukuthi hayi sokuvezile ukuthi hayi abantu kade besabe nobudlwangu yibona bezanu PF. Bona babhoda ngale befuna ukuthi baphambanise into yabantu. So-ke sokukuhle ukuthi hayi sesikhale ukuthi athi sibone ukuthi kanti bona amakhosi ngoba kungani bezanu PF bazakwenziwayo.
Kodwa umphathitambo kahulumende obona ngezenzakala ekhaya umnumzana Kane Matema uthi inhlanganiso ezizimeleyo zimanyene lebandla eliphikisayo le-MDC yizo ezijojozele ubudlwangudlwangu ngendlela yokugcona uhulumende ukuze kususwe uhulumende kaMnangagwa esihlalweni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguChris Gande.
Siyabonga Chris kunjalo nje ngenxa yokuvalwa kobulembu beinternet eZimbabwe akusela akuselula ukuthola imviko yokwenzakala endaweni ezehlukeneyo zelizwe ngakho ke ukuze sizwe okwenzakalayo kobulawayo sithinte ngocingo intatheli zindaba iStudio 7 ekulelo dolobho uAnastasia Ndlovu ukuze asichathekele okwenzakalayo siyakwamukela Anastasia
Ngiyabonga sithandekile mhlanga
unjani umumo khona ngapha
umumo edolobheni lakobulawayo lokhe ungamanga kuhle loba nje amavinkili esethe avulwa abantu bayathenga uma bengena ezitolo baqala benze indwendwe indwendwe lezi zikhangelwa ngama security guard lamapolisa ukwenzela ukuthi kungabi lokubuthwa njalo kwempahla njalo lentengo yempahla isithe yaqansa izolo uhulumende ebethe wavala njalo amagagasi ngabo 10 ebusuku etshena uba ama service providers anjenge econet le net 1 le telecel bavalele abantu ubulembu Namhlanje njalo futhi iEconnect la wonke nje ama service providers asekhiphe njalo umbiko othi uhulumende usethe bavule ubulembu loba nje kuvulwa ubulembu ama social media wonke alokhe esavaliwe abalisa iTwitter iFacebook iWhatsApp neYouTube avaliwe kodwa ubulembu sobusebenza
Ye yeah, manje abantu kubathinta njani lokho bathintana njani njalo lentethele izindaba zisebenza ngaluphi uhlobo
Okwamanje intatheli njengentatheli zindaba sisebenza nzima siphakathi kokwesaba ngoba amapolisa amasotsha kunye nabantu abatshengisenayo bebesihlukuluza ngesikhathi sithapha indaba bebengavumi ukuthi sisebenzise ama-cellphone ethu ekuthatheni ama-video lama-pictures ukuthi ungabonakala ukwenza lokho behle bekuthembise ukutshaya ngakho-ke njengentatheli zindaba sisebenza nzima okwamanje
Ye yeah, uthe kulabanye abathengayo impahla ezitolo njengoba sisiza ukuthi eziningi bezixekeziwe yiziphi ezilempahla
amavinkili wonke asemalokitshini avaliwe bayesaba ukuvula lawo athi hayekeli ukugqekezwa kodwa lawo agqekeziweyo abanini bamavinkili baphakathi kokukhangela ukuthi kungabe kuzabiza malini ukulahlekelwa kwabo kwempahla nokudilizwa kwempahla zabo uthi labo abalama-insurance bazadinga ama-insurance ukuthi ebasize kodwa labo abade bengafakanga amabhizinisi abo ku-insurance balahlekelwe kakhulu amavinkili avulileyo okwamanje ngasedolobheni yiwo alempahla ezithengiswayo amanye amavinkili asekhwezile impahla zabo njengakospa sebekhwezile impahla kodwa ko-food for less hhayi bebengakhwezi impahla uTM Hyper naye uvulile kodwa nxa abantu besiyangena esitolo bangena ngendwendwe ezikhanyelwe ngama-safeguard namapholisa
Hayi sibongile kakhulu ukuthi usitshele lokho kwenzakalayo khona ngapho edolobheni lakobulawayo.
Yabo.
Leyo ke intatheli zindaba yethu Anastasia Ndlovu. Live talk lamuhla sikhangela umumo oseZimbabwe ngesikhathi uhulumende elokho evala njalo evula ukusebenza kobulembo beinternet obusetshenziswa ngabaningi ukukhulumisana lezihlobo labangane eziphandle kwelizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Umthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court wamukele isicelo sabachuchisi sokuthi aqhubekele phambili evalelwe owake waba ngumongameli wele Ivory Coast uLaurent Gbagbo aze abuyele emthethwandaba ngohlolanja. Ekuqaleni kwaliviki abahlulela kulolu daba lokuthoniswa kukaGbagbo bamfumene engelacala besithi akulabufakazi obeneleyo kucala letheswayo lokubangela udlakela olwabulalisa abantu abazinkulungwane ezintathu. Ngemva kokhetho lomnyaka ka-2010 ele Democratic Republic of Congo seliyale ukwamukela inkuthazo yenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union yokuma ukwethula impumela yokhetho yokudinga umongameli olwenziwe ngenyanga edluleyo ngoba umthethwandaba obusahlulela udaba lwale impumela ungakhululekanga. Inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ithi ukhuthaza uhulumende ukuthi ancedise abanini bamabhizimusi agqekeziweyo kwamanye amalokishi aleli dolobho ukwenzela ukuthi asungule umsebenzi. Umnumzana Melusi Moyo umabhalane obona ngenhlelo eziphathelane labamabhizimusi kwelinhlanganiso uthi iningi labantu lithenga ukudla emavinkilini ambalwa avuliweyo emadolobheni ngesikhathi imota zokuhambisa zisilela njalo le mali yokuzibhadala isikhophukile.
Umlando wonke lo owenzakale kubosomabhizinisi unikela kuhulumende ngoba indaba yonke yaqala uhulumende aziye nangokwakhe ithanda anayense ukuthi ishiyeli isithelisi. Kwakwezela kubosomabhizinisi labo bakhuphule intengo emavinkilini abo lapho. So umlando wonke lo owenzakalayo unikela kuhulumende ukuthi ngokuya ngokuya kuyamele uhulumende ncedise ekubhizikeni kwempahla okwenzakaleyo kubosomabhizinisi. Kufike kwadanisa ukuthi abahlali bafike baba nobundlwangundlwangu bathatha impahla zabosomabhizinisi. But ihungahunga lelo elokuthi abomthetho ngikela ngingahlangana labo but angizwanga ngabamathupha ukuthi sebesithi bona emavinkilini hhayi thathanini kodwa lingavelanami thathe ngokuthula ngoba ngengakhethelela kwesinye isitolo sibe sikhule sakwethekisi phose okwamahola amahlanu abantu lokhu bethapha ngela lona leli loda ipholisa elithuthayo. So amahungahunga la angabe hambe iqiniso ukuthi ezomthetho ugoqe izandla kusenzakala lokhu.
Amabhizimusi azaphangisa yini ukuthi agcwalise impahla zabo athengisele abantu?
Umumo usungani usingcono kwanamhla kusukela nje kwayizolo izolo ngengabhodabhoda laba kwamanye ama-complex bekukhona amasotha akade sadile nahanqambe ade hlukumeza abasakhulayo abesilisa ngalihamba likabili nje likathathu kodwa-ke sokungconywana ngoba namhlanje sengafika edolobheni kuvuliwe emashepu amakhulu angengabotopisi namanye nje but kuthengiswa i-small store kumbe ne-back door abantu benze ubhende ikakhulu abantu okuyethinzini impuphu. Xa uhulumende engangenelanga ncedisa kusongobhizimusi lawabonakaleyo ngibona ngani kuzathatha isikhathi sibili ukuthi bakwanise ukuthi babuye laphadele khona ngoba umonakalo ube mkhulu sibili sikhangelele kulolu lethu lakobulawa. Abantu abangakhululeki labo osongobhizimusi ngendlela abavula ngayo mhlawumbe lokho kenevalo lokuthi mhlawumbe kuyenzakala ngoba kayisiyo bhizinisi usizwana. Abantu lokhu benalo uvalo lokuthi ngiyenzakala ngoba abanye bengithi ngibabuza bethi sihambe siphele izithupha. Mithova ngawo ikhangele kayisiyo imithova esiyejwayele iyabalwa eqonda edolobheni. So lokho kungakabi khululeki sibile ekuhambeni kwabantu edolobheni.
Lo ngumnumzana Melusi Moyo umabhalane obona ngenhlelo eziphathelane lamabhizimusi kwinhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association sixoxelayo ekhona le kobulawayo. Wezemidlalo iqembu le-FC Platinum linqotshwe 2-0 ngele-Esperanza lakwele-Tunisia emdlalweni wehlandla lesibili esigabeni sezibaya kumncintiswano we-CAF Champions League. Intathe zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Impumelelo namhla itsho ukuba iqembu le-Esperanza kuyilo eliphethe isicoco se-CAF Champions League selile miklomelo emine phezu kwengalane yemiklomelo yesibaya sika-Group B njengoba kumdlalo walo wakuqala libe ngutshikilobhanqa 1-1 le-Horoya Athletic Club elaseGuinea. Iqembu le-FC Platinum lona liyale lokhu lilo mklomelo owodwa njengoba emdlalweni walo wakuqala libe ngutshikilobhanqa 0-0 leli-Orlando Pirates elase-South Africa. Iqembu le-FC Platinum yilo elihleze emsileni wengalane kodwa lesi simo silakho ukuguquka ngemva komdlalo ophakathi kweqembu le-Orlando Pirates lele-Horoya wona odlalwa namhla ntambama. Ohlohlele iqembu le-Esperance ngumgadli walo uTaha Yasin Kennesi yena olitshayele emambuleni kabili. Orwe Athletic Club emdlalweni walo olandelayo kumncintiswano we-Total Cup Champions League, njalo lo mdlalo uzadlalelwa kule Zimbabwe. Abafana be-FC Platinum badlalele umdlalo wabo wokuqala we-Sasa Group B kobulawayo enkundleni e-Barber Fields, kodwa abatholanga usekelo oluvela kubalandeli njengoba iningi labo belisekela iqembu le-Orlando Pirates. Yinkundla yemandaba okuyo ikhala iqembu le-FC Platinum kwathiwa ilungelanga ukudlalelwa imidlalo yaleli zinga njengoba ingela izibane zokukhanyisa ebusuku, yikho ke iqembu lelikhethe ukuyadlalela kobulawayo. Amaqembu amabili azaphutha imidlalo yezibaye ehle zendaweni ezimbili eziqhezi kwengalani, yiwo azaqhubekela phambili yaye kusigaba esilandelayo somncintiswano we-quarter final, okutsho ukuba abafana be-FC Platinum kuzamele bebophe ziqine kwimidlalo yabo abaselelayo. Umdlalo olandelayo iqembu le-FC Platinum lizadlala lele Horoya Athletic Club, kuthi ele-Esperance lizadlala lele Orlando Pirates. Emdlalweni oqhubekayo kathesi kwele-South Africa, iqembu le-Orlando Pirates liyakhokhela ele-Horoya nge-2-0. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Namhlanje kuwoza Friday uBenedict Mhlapo uxoxa lomculi weRumba umcebisi Chauke oweqembu le-Amathonga Amahle eselilamadlalade amathathu wonke esidla uBhethu.
Zekeza matobo itiqale zomculo ngo-2013. Kayizange iphosi zamaseko ngo-2016 yahle yakhihliza leli elithi Mangibheka Ubaba, kwase kusiza ukwazibane featuring Sfunda Ojibita ngo-2017.
Athi kuzimisela kakhulu lokuhlonipha abalandeli ukuthi uma wenza into yakho nethi wenza into right ezothandwa abantu elalelekayo, futhi umzali lo mntwana wonke umuntu ayilalele ezwe ifike ijule.
Leli-ke lesithathu elithi sigqugquzela inhlanzeko lidlubhedu lagcwala kwabaningi kakhulu. Se osowabo imbuya ngoluthi
ingoma ebe yinkinga kakhulu bakithi track number 1 ethi ngiboshiwe ngisejele, njengoba lizwa nje ku background yami. Ingoma ikhale kakhulu, ngisho iZimbabwe yonkana nje ikhale kakhulu lengoma, bayithanda kakhulu abantu.
Ake umcebisi kulomsebenzi abanye asebenza labo bagoqela uEmmanuel Chauke, Hopman Ncube, uBride Chauke, Nkosi Khona Ngwabi, Nkosi Nathi Moyo, Ntando yakhe Ncube noTinashe. Sasa lakhe likhanya ba okwesibakabaka.
Ngifuna ukuyafika kude lapho kufika abanye. Manje nje njengoba nje sisasebatha endimeni siyalimala kwesisikhathi, ngoba sisuka singabhekeki kahle kwabanye, silike abalandeli yabona. Basuka bebheke laba badala, kanti laba abadala baqala mengabancane. Ke manje ke nabo sebebadala, nathi njengoba singabancane sizaba badala.
Lapho ke lizwe umcebisi Chauke oyiqambule Amathonga Amahle xoxa lo Benedict Mhlapo eStudio 7 olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.